kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 16 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
siyelikhwelile i-transport automatically ihlikhwele ukuhambisa emsebenzini labantwana kunabela belikada, ama-school fees abantwana akhwelile, ama-rents akhwelile, ama-rates lawo akhwelile, even ukudla for i-4,000 itself i-starting point ukuthi njengoba vele uhulumende ingafuni ukusikwelisa.
Abenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council namhlanje batshengisele bekhonona ngeholo abathi lincane kakhulu abesenelisi ukuziphilisa ngalo.
Ngizokukhathazeka njalo lokuhlukuluzeka kakhulu kakhulu ngokwenzakala kobulawayo, ukuthwalana izintonga lezinduku lokutshana lokugijimisana okwenzekele eCity Hall. Asobuntu lobuyana njalo thina njengabantu besintwini sikhangelele ukuthi yithi abantu esaziwa ngenhlonipho esiqakathekisa kakhulu ubuntu.
Ingxabano phakathi kukamabhalane omkhulu wedolobho lakobulawayo uTown Clerk nomsekeli kameya ibikwa isiguquke yaba ngeyokubandlululana ngemihlobo. Lanxa iqembu lomdlalo webhola lokuqaga elimela iZimbabwe lama-Gems liphoqwe ngeNew Zealand izolo lithi likhangelele ukunqoba eleBarbados. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council namhlanje batshengisele bekhonona ngeholo abathi lincane kakhulu abesenelisi ukuziphilisa ngalo. Izisebenzi lezi zithi zifuna iholo leli likhwezwe lifike kunkulungwane ezine zamadola, okuyisilinganiso seholo ezazilithola kumfumfu womnyaka odluleyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Izisebenzi lezi bezitshengisela ngokufola ezitaladeni zeHarare zicula zithwele amabhakane aveza ukukhonana kwabo. Zifike emahofisini kamphathindaba wezisebenzi zikahulumende ka-Good Building lapho ezifike zanikeza umsekeli kamphathintambo uMnumzana Navo Matuke izikhalazo zazo. Zaqhubeka zaya emahofisini kamphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Isikhulumeli se-Apex Council uMnumzana George Mushipe uthe ukuze iholo labo lilingane namadola emelika phose angamakhulu amahlanu $475 kuzamele kusetshenziswe isilinganiso sokutshintsha imali somkambo wamabhanga ese-Interbank Market esedola elilodwa lemelika lilingana lamadola e-RTGS ayisishiyagalombili $1 to $8. Lokhu kutsho ukuthi imali ezaholwa izisebenzi kahulumende eziphansi kufanele ifike inkulungwane ezine zamadola eZimbabwe $4,000.
But what is informing our argument? In October 2018, the least paid was at 470.
Tina sifuna iholo le lisiqathaniso se $470. Sebenzisa irate le Interbank. Asisoze sikhangele irate lomsika wensi, kodwa sisebenzisa ele Interbank.
Kodwa ezinye izisebenzi zithi 4,000 ayineli ngoba intengo yento yonke nje elizweni iqonge kabi. Unkosikazi Nozipho Dube ongumbalisi uthe osokubhikize iholo ukuthi abanini bezitolo sebethengisa beqathanisa intengo yedola leZimbabwe lelemelika kulandela ukwaliswa kokuthengiselana ngedola lemelika elizweni.
Mina njengomnyaka ababalisi ngibona engani 4,000 pondi le incane ayetsenele considering indlela izinto ezikhwele ngayo phandle. Fuel ikhwelile, i-transport automatically ihlikhwele, ukuhamba siya emsebenzini labantwana kunakula beligada, ama-school fees abantwana akhwelile, ama-rents akhwelile, ama-rates lawo akhwelile, even ukudla. So i-4,000 is just i-starting point ukuthi njengoba vele ihulumente ingafuni ukusikhwelisa. So ngibona ngani nxa siqalela khonapho nje, kodwa labo bengabanye ngabe basingezelela besininga imali engani ncoko.
Lokhu kuza ngemva kokuba umhlangano phakathi kwenkokheli zezisebenzi kahulumende lohulumende okade ufanele uqhutshwe kuviki edluleyo wehluleke ukuqhutshwa izolo ngemva kokuba abamele uhulumende behlulekile ukubuya kulo mhlangano. Unobhala wenhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU, umnumzana Japhet Moyo, uthe ukwenza kukahulumende kuveza ukungazinikeli kwakhe ukukhulumisana nezisebenzi zakhe.
Sibona nje ilungelo lezisebenzi linyathelwa nje iminyaka yonke le. Abaningi bayakhumbula nje izisebenzi zitshaywa, zibotshwa, zincitshwa imali, ama-collective bargaining engananzwa izwakha. Lisike manje kubona uhulumende nje edonsa inyawo nxa sekubuya ke endabeni zelungelo lezisebenzi zakhe.
Umoyo uphinde wathi akalathemba kuloba yiphi inkulumo eza kuba khona wakhuthaza izisebenzi zikahulumende ukuthi zikhalale umsebenzi.
Njengezisebenzi elungelo in terms of the constitution yelizwe ukuthi iyakhwesa phela ukuvikela imisebenzi, okungenza ke u-employer azake izikhalazo zethu ikuthi singabuya emsebenzini nxa uhulumende engavala okwamalanga amabili amathathu, banangani uhulumende engaba nani.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende engezele imali engange-97 Zimbabwe dollars kusisebenzi sinye ngasinye kuqala inyanga kaNtulikazi, kodwa izisebenzi ziyale imali lezi sithi incinyane. Kodwa umsekeli kamphathintambo wogatsha lwezisebenzi kahulumende umnumzana Lavumo Maduke namhlanje utshele inkokheli zezisebenzi ukuthi uhulumende uphatheke kakhulu ekulungiseni inkinga izisebenzi zakhe ezibhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ingxabano ebekhona phakathi kukamabhalane omkhulu wedolobho lakobulawayo uTown Clerk lomsekeli kameya isiguquke yaba ngeyokubandlululana ngemhlobo, njalo sokulexuku labantu abathile eselikhankasela ukuxotshwa kwabo kansila bonke abakhuluma ulimi lesishoneni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idolobho lakobulawayo seliphenduke laba yindawo egcwele ukuthukuthela, ukuthethisana ngamagama alihlazo, abantu bexabana ngemihlobo kulandela ukumiswa umsebenzi kukanobhala wakobulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube ngumsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami ngeviki edluleyo. Umgcini sihlalo wohlangothi lwabesifazana ebandleni le-MDC kobulawayo unkosikazi Tendai Masocha uthi ukhathazekile ngokwenzakala kuleli dolobho, ukutshayana lokuxotshana ngenduku, ethi lokhu akwakhi isizwe.
Ngizukukhathazeka njalo lokuhlukuluzeka kakhulu kakhulu ngokwenzakala kobulawayo, ukuthwalana izintonga lezinduku, lokutshayana lokugijimisana okwenzekele eCity Hall. Asobuntu lobuyana, njalo thina njengabantu besintwini sikhangelele ukuthi yithi abantu esaziwa ngenhlonipho esiqakathekisa kakhulu ubuntu. So nxa sokusenzakala ngendlela enjeyana usakheli isizwe. Njalo kambe ngubani ongafuna ukuzo investa edolobheni lilabantu abahlala bethwele induku begijimisana bethwelana amahloka.
Unkosikazi Masocha wengeze ethi bazaqala uhlelo lokubonisana labantu ngokububi bokuxabana ngemihlobo.
Njengabantu bakobulawayo asingavuminini sisetshenziswa isitha ukuthi sizondane silwe ngebizo elithi tribalism. I-tribalism i-satanism, kuyafanana i-satanism ngoba kuyakwenza uzondane lomunye wakho elizweni lemhlabeni akulashona akulandebele. Singabantu banye. Even ubaba wethu u-the late president uMqabuko wayekhuluma ngokubambanisana kwabantu, kulamndebele akulamzezulu. Singabantu banye. Sikhangelela ukuthi ngamalanga amafitshane sizayenza i-community engagement ngesehlakalo esenzakala kobulawayo, ngoba asijabulisi kasisihlanga ngithi nomama lebantwaneni bethu bonke jikelele.
ohlaziya ngezombusazwe uMnumzana Butler Tambo uthi udaba lokubandlululana kanye lokuxabana ngemihlobo luyingozi, kodwa abantu kumele benanzelele ukuthi leli lithumba eselidale ukufuthelana okwesikhathi eside uZulu wakoBulawayo ekhonona ngokuningi okugoqela umbhuqazo weGukurahundi kanye lokuswela imisebenzi.
Into eyenzakalayo okwamanje ukuthi abantu bakoBulawayo sebedubeke kakhulu bengabantu njalo ukuthi umkhono mawumanga kuhle weZimbabwe, ngabantu kade bengatholi imisebenzi kahle kahle, kanjalo ngabantu abakhonona ngento eziningi-ningi ezifana nabogukurahundi ezingakalungisiswa.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo owenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi lokhu kufuthelana kungabe kubangelwa yikuthi abantu bakoBulawayo bazizwa bedelelekile kakhulu endaweni yabo yomdeni.
Okuna okwe-tribalism okwenzakala koBulawayo kungabe kubangela kubana abantu bakoBulawayo babona ngani labo abaphethe idorobho bengaboni umuntu esiyoneni, bafuqa inketha betshabi ukuhlukumeza abantu lokufuna ukuthatha idolobho, and abantu bakoBulawayo kungani konoko kuyabahlukumeza ngoba idolobho leli yiyo yodwa into abalayo.
Iningi labantu bakoBulawayo basola ibandla le-MDC besithi yilo elilethe lolu hlupho ngokuletha impi zabo zebandla ekhansilini yakoBulawayo. Omunye walabo ngumnumzana iPhithule Maphosa, isikhulumeli sebandla leZaphu.
Njengezakhamizi zeBulawayo njalo njengebandla leZaphu asili lo mhlobo njalo asili lo muntu ama-individuals, silwa nobubi lobo osokusenzakala ukuthi abantu be-MDC Alliance bathala ama-factionalism abo le nketha betshabi yabo bekulethe ekhansilini.
UMnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors Trust, usola umsekeli kameya.
Lukhanya lobunzima nxa sikhangele impikiswano eyenziwe emthethwandaba izole High Court, kukhanya angathi uMnumzana Ambaramu engabe elalo esingathi umlando kumbe sithi ngabe ela umlando awetheswayo nxa silayela ama-lawyers amele 1893 Mthokazi Movement, ngoba sinazela ukuthi amagqwetha ke akazange afune ukungena kundimba yendaba but azama ukuthi achaye umpikiswano yabo ngisebenzisa imthethwandaba we-High Court awula lungelo lokuthi ubambe udaba lolu.
Ingxabano le iqhamuke ngemva kokuba umsekeli kameya wakoBulawayo emise umsebenzi unobhala wedolobho lakoBulawayo emathesa umlando wokwehluleka umsebenzi kanye lenkohlakalo. Imizamo yokuxhumana lohlangothi lwezokukhumisana umlotha olwe-NPRC kanye laye uKambarami yehlule. Kodwa ekukhulumeni kwakhe le-Studio 7 yeviki edluleyo, uKambarami uthe uTown Clerk uDube utholakale ephatheka kwezenkohlakalo ethi njalo nguye eyinye yembangela yodubo lwamanzi kuleli dolobho. Ngimele i-Studio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli Donald Trump ulisana lamalunga edale le-Congress amane athi kumele abuyele lapho adabuka khona nxa engathakazeleli akwenzayo kwele Melika. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump uqale ngempela viki ukuthuka amalunga edale le-Congress aguqela u-Ilhan Omar, u-Alexandria Ocasio-Cortez, u-Ayanna Pressley loRashida Tlaib. Uthi abane laba bazonda ilizwe leMelika lele Israel njalo bathakazelela amalecacha.
When I hear the way they talk about our country, when I hear the anti-Semitic language they use, when I hear the hatred they have for Israel and the love they have for enemies like Al-Qaeda.
Ngangisizwa indlela abakhuluma ngayo ngelizwe lethu. Ngangisizwa bekhuluma kubi ngelizwe leIsrael. Njalo ngendlela abathanda ngayo amalucacha awe Al-Qaeda. Ngifisa ukulitshela ukuthi lokhu kubi ikakhulu kubandla lamademocrats.
Then you know what? I will tell you that I do not believe this is good for the Democrat Party.
UTrump uthi kumele baphume bephele kwelemelika.
If you hate our country, if you're not happy here,
nga uzonda ilizwe lethu, nga ungathakazeleli ilizwe leli, ulako ukuthi uhambe lapho ofuna khona.
If you're not happy here, you can leave.
UTrump uphinde wachothoza wonke owenziwa ngukosikazi Nancy Pelosi, umkhokheli wedale leHouse of Representatives, okubandla lamaDemocrats. Uthi okwamanje uPelosi uxabana labani laba edaleleli abangafuni ukulalela okufunwa uTrump.
He would love nothing more than to divide our country based on race, religion, gender, orientation, or immigration status.
Ufuna ukwehlukanisa abantu ngobuhlobo ezokholo njalo langokuthi abantu badabuka kuphi. Wenza lokhu ngoba angasehlukanisa sonke ngokukhuluma ngalokhu ukwenzela ukuthi singasebenzi ndawonye.
This is the only way he knows he can prevent the solidarity of us working together across all of our differences.
Umnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe olandela ezombangazwe kwele Melika uthi uTrump ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2020.
Siyazi ukuthi sekuyi-campaign season. So uma sekuyi-campaign season ama-gloves wonke asephuma manje. UTrump ubona wami uzama ukuthi arouse i-base yakhe, and so uyazi ukuthi i-base yakhe mostly ngabantu abalandela umqondo wakhe wokucindezela abantu abeminye imihlobo. So uthola ukuthi i-attempt yakhe ukuthi avuselele i-base yakhe ukuthi abatshele ukuthi i-election iphelisisiza ngo-2020 laba bantu asebalebhela njengabantu ababuya kwabanye abazwe, even though abathathu bakhona kulabo mama abayi-4 abathathu bakhona bazalwa izizalwane zalapha e-America. Kodwa uTrump siyazi ukuthi vele kuya kutsho lutho lokho, as long as i-message yakhe ifikile ngendlela afuna ukuthi ifike ngayo kuma-supporters akhe. Sekuyi-election season times, sisazobona okuweso okudlula lokho.
Okwamanje idale le-House of Representatives lifuna ukuthatha isinqumo sokuthi kukhuzwe uTrump ngakwethule ebulenjini bokuxhumana obeTwitter njalo lakukhulumileyo ngabane laba abakudaleleli. Akwaziwa ukuthi ibandla lama-Republicans liza kusekela lokhu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingo-Kip Stube.
Eita eita hola, mtswaka komuhle, lo nguMike Hobe weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-Z-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sithinta ezombusazwe. Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, uthi sesifikile isikhathi sokuthi abatsha batshengisele emgwaqweni. Lokhu kusekelwa ngabatsha bebandla le-MDC, kodwa-ke abakubandla le-ZANU-PF bathi ibandla le-MDC lifuna ukugenqula uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa, hathi ukutshengisela ngokuthula emgwaqweni. Abatsha bakhala ngokuswelakala kwemisebenzi. Litheni ngodaba lolo? Abafisa ukungena kuhlelo lingachuma kuWhatsApp kunombolo yezithi +1 202 465 0318. Hayi, mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo Big Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngiyasizwe ke uChris Gande weStudio 7 esethulela eziphathelane lomnotho welizwe.
Isilinganiso sokugugudeka komnotho ese inflation sibikwa sesiqansile sisuka kumachumi afika phose ikhulu i97.85% sayafika phose amakhulu amabili i175.66%. Lokhu sokuthiye ingcwethi kwezomnotho zisithi isimo somnotho elizwe sesiphose sifike kwesomnyaka ka-2008 lanxa impahla zingakaqali ukunyamalala ezitolo njengaleso sikhathi intengo isihahabela khona. Ngakwelinye icele, iholo lezisebenzi lokhu lingakhuphuki osekuthiye inengi lisebunzimeni. Uhulumende wakhweza iholo labakubutho wathembisa ukwenza okufanayo kuzisebenzi zakhe zonke. Kodwa amatitshala athe esiya emabhanga athola dololo iholo alikhwelanga osekuthiye udaba lokutshengisela solusobala. Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Vindi, uthi izisebenzi zizonde ziganunwabo.
Besiza abohulumende ethembisa abantu esithi yena abantu uzabanika imali and wazowafanisa ukuthi umuntu ophansi uzathola imali engange-1,000 RTGs. Bonke abantu baba lethemba. Wazowedlula uhulumende wasuka lapho wathi ufisa ukuthi lalabo ama-private companies labo bezokufana benika izisebenzi imali. But kathesi xa sesisizwa amahemu yemaqoqwayo lapha khaye ngathi uhulumende kasezwakali. Siyakunanzela ukuthi lezo bade kufanele ahlalele izisebenzi phansi asahlanga lazo. And nxa sokunjalo siyakwazi uhulumende uselengqondo yokuthi aphongufaka imali ayifakayo enale engaqedakaliyo.
Esinye isakhamizi sakobulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi uthi udubo lokhu lusiya luqhela.
Okobulawayo izinto zokhe ziqansa intengo, sikhuluma kunje umthova lawo uqansile usuyi-$2 ngoba besikhona amafutha ezimota lawo akhwelile, so yikho nje labo besuke bakhuphula ke intengo yomthova. Kodwa kubuhlungu ngoba khathesi izisebenzi kahulumende kade zikhangele iholo ukuthi lingezelelwe, abasazange batholeke ukuthi bangezelelwe, kodwa ngathi izinto lokho ziyala zikhuphuka siya phezulu. Hayi, abantu vele abasenelisi lutho sokuphileka nzima khathesi. So kuyukuthi nje abantu badobhe kuphela impuphu le mfida kuphela badle, kodwa vele sokuphileka nzima abantu abasenelisi lutho. Lokuhambisa ngisho abantwana esikolo sokunzima kakhulu. Khathesi ade sikhanya even ngezikolo, uthole ukuthi izikolo eziningi-ke zikhala ngokuthi khona amagesi ahamba, abazange bakwanisa ukuthi baphrinte ama-examination papers. Vele kunzima, abantwana babhala nzima ngisho nezikolo khathesi ukuthi babhala ama-exams abo. Kunzima kakhulu, impilo yakhathesi isinzima kakhulu, sikile ukuthi sokuyukubamba ngamandla singoba kungela ngenye indlela.
Owancintisa edinga isikhundla sokuba lilunga ledale lephalamende kobulawayo umnumzana Josphat Mzaca Ngulube uyalandisa.
Esingakusho ukuthi i-government incindezela izisebenzi ngalokho abakubiza bethi ngama-austerity measures abo, okuzama ukulungisisa umnotho welizwe owehlulayo ukuthi ulungiseke. Esikutsho ukuthi i-government lapho kukhona emcijweni esizabe sitshengisela ngayo ukuthi imiholo yabantu akayikhwele iye phezulu.
Ingcwethi ecubungela izomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi nxa kukhangelwa umumo okhona elizweni, isilinganiso se-inflation siphezulu kulaleso esikhulunywayo.
Ya, ubona njengani leqiniso ukuthi i-inflation isikhwelile kakhulu. Bakhuluma nge-175%, kodwa ngibona njengani isedlula i-175% nxa sikhangela ukuthi intengo zalapha eZimbabwe zitshintsha mihla ngelanga. Ungasenani ukuthi sakhipha ukusetshenziswa kwama-US dollars, ubona njengani awuthintanga lutho. Ungaba yimbangela kodwa ayisiko kodwa okubangele ukuthi umnotho ufike lapha, ngoba sokulesikhathi sikhuluma ngendaba yokuthi thina asila esikulungisayo esingakuthengisela phandle kwelizwe, esingakuthisi kusilethela imali. So udubo lwethu ukuthi asila imali eneleyo e-foreign currency ukuthi sisebenzise, sithenga okuningi ukwedlula esikuthengisayo.
Ngeviki ezayo kulenhlanganiso zezisebenzi eziningi ezithi zizatshengisela zisola ukungaphathi kuhle ezomnotho okwenziwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Wezemidlalo, iqembu lomdlalo webhola lokuqaga elibela iZimbabwe lama-James libhoqwe ngeNew Zealand 79-36 izolo. Lona lithi likhangelele ukunqoba eleBarbados emdlalweni wanamhla ntambama esibangeni sesibili sesibaya sikaGroup F. Leli qembu libikwa kumele linqobe kwenzela ukwengeza amathuba okuya kuma-semi-finals emncintiswaneni ose-Liverpool kwele-Ngilandi. U-Ezra Chisaspanda usipha lolu daba ekhonale e-Ngilandi.
Ngemva kokubhaxabula iqembu le-Northern Ireland 52-49 emdlalweni obumnandi wamagama ngempelasonto, iqembu lama-James libhuqwe ngele-New Zealand kabuhlungu. Mqeqeshi waleli qembu Lloyd Makunde uthi amandla amaningi aphelele emdlalweni wabo le Northern Ireland.
It's good that we won the match. Well, we made the right substitutions accordingly. We made some errors.
Kuhle ukuthi sanqoba kumdlalo lowana. Sachintsha abadlali wasebenza kulo basenza amaphutha kodwa salungisisa. Amantombazana balwa okwamagama abadelanga bazikhalala kodwa balwa njengezilwane. Njalo ngibethulela ingwane.
Ekhuluma ngomdlalo wayizolo le New Zealand, uMakunde uthe bazamile lalo babedliwe.
Under them they are better than us. Yeah, it was all about teamwork.
Singaphansi kwabo bangcono kulathi khatshana. Sidlale siliqembu elimanyeneyo sizama ngamandla wonke ukuthi sibehlule. Ngabe sidlale singazimiselanga besizabhuqa okuzwayo. Sivalile savimba ukuthi bangasibulali. Siyazama ukusebenza nzima ukuthi sifike ezingeni eliphezulu njengamanye amazwe athuthukileyo kulomdlalo. Sizafika kuphela.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani zibuya ngobuningi bazo kulimdlalo zizosekela iqembu lama-Gems. Omunye wabo unkosazana Debra Dube.
Siyaziqhenya ngeqembu lamankazana akithi le-netball and bayenza izimanga eLiverpool. Ye, sadliwa yi-New Zealand kabuhlungu. It was all because bona bale-experience. Sazama shem, sazama kodwa kwayehlula kungasenani namhla kumele siwine ntambama ukuthi sibe lama-chance okuya phambili. Sengisiyabukela e-arena mina manje.
Unkosazana Kathiwe Ngwenya uthi ubukela yonke imidlalo yama-Gems njalo uthi leli qembu liyafika ku-final.
Izolo sibone umdlalo onzima ku-New Zealand. Bayadlala shem. Ngethemba ama-coaches babonile ukuthi benzeni kumdlalo wanamhla. Sokumele siwine ngenkani. Ngiyajabula ngabantu bakithi ababuya ngobuningi kuma-games. Go Zimbabwe! Go!
Abalandeli bomdlalo webhola lokuqaga bathi iqembu leZimbabwe kumele linqobe noma kanjani namuhla ukuze libe lamathuba okuya esigabeni esilandelayo. Sikhuluma kunjenje iqembu lama-Gems selisenkundleni lilungiselela ukungqikelana lele Barbados. Unompembe labo sebekhona okutsho ukuba laloba siphi isikhathi iyasuka ihlale. Nimele Studio 7 eLiverpool, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ngakehlukani namhlanje ke sikhangile ezinye izindaba zethu ebezikhokhela. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende ya-Pix Council namhlanje itshengisele ikhonona ngeholo ethi lincane kakhulu njalo ababalisi abasenelisi ukuziphilisa ngalo. Ingxabano phakathi kwamabhalane omkhulu wedolobho lakobulawayo uTownblack nomsekeli kameya isibe sigoqoke aba ngeyokubandlululana ngemihlobo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.